umkhankaso wethu lo siwenza online okuwenza sithumele ama-link ebulenzini. Ngokwenza njalo sithole ukuba amabalisi abaningi sebesiba nabantu ababalandayo kuma-inbox abo besiya bethuseni. Uyazi indlela okuphilwa ngayo khathesi nkatheli ntungamilo eZimbabwe lapho abantu bahleli besethusela. So bakhona sebesifakela ama-inbox besitela ngakho khonokho besithi impilo yabo esiseni bebone ngani impilo yabo esiseni kwezini. Ngokunjalo sebebona ukuthi kungcono bebe bebuyele esikolo ukwenzela ukuthi umuntu nxa ebadinga bathole besesikolo.
Elithi ababalisi kumele bakhalale umsebenzi ngobuningi ngephambilini komhlangano we-National Joint Negotiating Council ozakwenziwa mhlaka 9. Libona bekhalala yini umsebenzi ababalisi ngobuningi njengoba lisithi abanye bakhanya ukuthi bebuyelile ngemva kokwethuseka?
Ilanga eliqakathekileyo kuwe wonke umbalisi ngoba lusuku lokugcina simelele ukuzwa ukuthi National Joint Negotiating Council izaphuma lani. Lanxa nje sisazi singabanye abalisi bonke ukuthi ayilani lathi, kodwa-ke sikhangelele ukuthi mhlaka 1 yehluleke ukuhlala ngoba uhulumende esebonile ukuthi azalakho kuncane. Ngokunjalo ukuqoqana laba balisi siba baningi, sikhangelele ukuthi kube yindlela yokubamba uhulumende namandla ukubuya lento ebambekayo engxoxweni le.
Uhulumende engalengezelela iholo kodwa ehluleke ukufika ku-1260 nale elifunayo, lizimisele ukuyamukela yini?
Uhulumende kasifuna sengezelele iholo. Yena ukumbe kuthe sengezelele iholo sokumehlule ngawukwenzile mhlaka 1. Thina kathesi sesifuna uhulumende afake lokho esikufunayo nxa sikhangele indleko zethu. Ngokunjalo nxa uhulumende engafikanga kule imali esiyifunayo, kubona engani kabe sokuqale umdiritho omkhulu lapho esifuna ukuthi sibone ukuthi uhulumende uvele uyasiza thina kumbe kasiza. Ngoba kumanje kathesi singabayanga imali engasifike kuya ngini i-1260 dollars.